Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMpalazi 2023 kuKipstove. Endabeni zethu lamhlanje. Kujaja umsekeli kamongameli kuzitshati General Constantino Chiwenga.
Ngithole Dube banginike i-check for 39,950 pounds, nearly 40,000 pounds. Ngidlale i-piece okufa i-People's Postcode Lottery.
Inkokheli yomdabuko uFelix Mhlatshana Mango endiweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane $39,000 ku the postcode lottery kulebhilitane.
Balilisa umfoka moyo u-Eric lapha sizwa sidabukile sibili ngaphakathi imfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ilamacebo ayo.
Kuvaleliswa umculi u-Eric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde waziwa ngezomculo we-jazz. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga izolo uchade lo Colonel Mini Yotando Baloyi eSt Gerald's Catholic Church eHarare. Iphephandaba leSunday Mail libeka ukuba ababili laba abahlanganiswe ngumfundisi weRoma, njalo emtshatweni wabo bekulabantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, abaphathintambo bakahulumende wakwaleZimbabwe labadabuka kwamanye amazwe. UChiwenga lokhu ebhekane lodaba olusemthethwandaba lokwehlukana lonkosazana Mary Mbayiwa. Kusasa lusuku lwekhisimusi olwenzakala abantu kweleZimbabwe besithi babhekane lokuswelakala kwemisebenzi njalo lendlala esabekayo ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu. Emhlabeni wonke jikelele abantu bakhala ngempi ephakathi kwele Israel leHamas leyinye njalo ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Kuvalwe ngci eBethlehema eJerusalema lezinye indawo okwazakala ukuba zithakazelelwa ngabokholo lwesiKristu. Uze sizwe okuningi ngosuku lwekhisimusi sixoxe lomfundisi Raymond Motsi weBaptist Church.
Kungani ikhisimusi yalonyaka isijumile njengoba akulandleko akulalutho laye umlimo kungani laye sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kade bengakalimi ekuqalisina khona beqalisa ukulima kathesi. So akula nto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalonyaka ngaphandle kokuthi abantu babe sebesemasimini abaningi bagijimile baye emaphandleni kathesi futhi babona ukuthi bangayenzani. Kodwa asimelanga ukuthi sikhoshe ukuthi iChristmas yisikhathi esokupha, yisikhathi esokubonga, yisikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula esikade silesikhathi singabonananga sesibonana nje sithi mesho madala kuhle sibele ukuhlanganyela ngezimuli yesigaba. UNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asenze okuhle, siyabonga.
Ye, kodwa vele ungathi ikhisimusi kuyini nxa ungatshela abantu sulukwenza ukuthi bakuzwisise?
Ikhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo it's a spirit of giving njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yezele yodwa. So ikhisimusi kucelebrate ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu. Inkosi sithi Nkosi lathi Emmanuel, uNkulunkulu uphakathi kwethu. Siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu, ikakhulukazi abenkolo yesiKristu bayakholwa ukuthi khona yiso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu wafa wazi wachiya wayezulwini. So umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha lathi kumele selule izandla siphathisane labantu bekayo siphathisane ngabaswelayo siphathisane ngabalezidingo ezithile sitshengisela umusa lothando olukaNkulunkulu.
Ye, kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu ke baphathwa njani?
Yikho kule nkinga khona ngoba bena abaningi sebesikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko kanti ke akula muntu onanza abagogekileyo leziphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka. Yikho kule problem yethu khonapho ikakhulukazi thina ngapha esiNdebeleni abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende obafinyelelayo obananzayo ukuthi kulabantu abadinga uncedo. Iye problem esilayo khonapho uNkulunkulu asisize ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.
Ngumfundisi Raymond Motsi ukuba njalo e-Baptist Church siyixoxelaye ekobulawayo. Inkokeli yomdabu uFelix Hlahlama Ngwenjweni usethole imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane kuThe People's Postcode Lottery kule Bhilitane. Sixoxelaye ngodaba lolu ekhonale eBhilitane.
Ngithole Dube banginike i-check for 39,950 pounds, nearly 40,000 pounds.
Ngeyani?
Ngidlale i-people okuthiwa i-People's Postcode Lottery ukuthi nxa uhlezi lapho eNdlandi ungarejista kibo. Yi-lottery ekhokhelwa nguhulumende weNdlandi kodwa it's an independent organization but they have oversight over it so that kungabi lesitsotsi phakathi. So inemthetho emningi ukuthi isebenza njani. Ungarejista kibo your postcode or in America what is zip code yakho uyiregiste khonapho. Every day imitshina yakhe yabo iyabhoda and then iyacupha one zip code from anywhere in the country ukuthi inike umuntu lwana imali and then the percentage of imali eningi ephuma kulaba abantu register with them ngoba you have register for 40 pence per day. So iningi yemali leyi izagcina sihamba for ama-charity things, ama-clinic, izibhedlela, izikolo in a particular local area khonaphana. So nganxenye isiza abantu, isiza uZulu wonke eNglandi and then on top imbasela kulama winners abawina imali ethize as i-personal money yabo.
Sebe kunikile i-check yangkhona ikumbi imali?
Imali sibili, i-check is on the way bathi kuzathatha i-1 week ukuthi bayi-clear. Babe becwayisisa nje ukuthi undweni ngundweni sibili aso omunye umuntu othi ngundweni. So ba-checka konke esilakho electoral register ukuthi ngiregistile laphana to vote landani lama-telephone bills, utility bills baze bakholwe ukuthi hayi nguye umdlahla lo. Right, asayithumeze i-check nanso-ke manje.
Uzwa njani ngakhona ku umdlahla?
Mthembo lapha hayi ngiphele du ukuthi uSomandla ungibonile ukuthi hayi mdlahla i-Christmas nansi i-Christmas box yakho uzavala u-2023 ngendlela leyi. Nami ngimangele phela Dube into leyazange ngiyibhale phansi ngiyidlale ngingene kanye 2 weeks ago ngathola imvuzo khonapho. Abantu bedlula iminyaka neminyaka beyidlala umdlalo ungene nje kanye wahle wachuphisaka.
Kanti abadala bathi inhlanhla yamango ye?
Nansi inhlanhla yamango Dube. Naso ke inhlanhla yamango Mthembu. Yes, ngathini?
Ye, kodwa sofejafeja lokho phela abanye baphonga ukuthi nako.
Hayi, lokhu kukhokhelwa nguhulumende weNdlandi. So kungaba lo fejafeja kukhaliza nkosi umuntu angene ejele khonapho. Lakho phezwa lokho ngapha. Hayi, sebengikhuphe emaphepheni ngapha, sithombe saphuma, bangikhupha eredweni, bangikhipha kuma-TV local stations lapha. So hayi, asofejafeja kungaba abantu bangamo bojwa sibili ukudlala ngabantu bonke laba.
UFelix Nhlahlama Ngwenjweni wayeyinduna yentaba zinduna. Sixoxelaye ekhona ngale kwele Bhilitane.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulamasoja akwele-Israel afika phose ijumi ababulewe yiHamas namhla eGaza. Sekubulewe amasoja edlula ikhulu lamathumi amahlanu 154 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwele-Israel leHamas. Amazwe amaningi akhuthaza ukuba kuvikelwe uZulu ngekhefu lekhisimusi ngoba kulabanye abantu abalakho ukuhlasela abanye abantu madlayana. Sisizwe ezokholo silontukamele komo.
Sihlangane izinhlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisipanda. Usiphatheleni mfundisi.
Ngiyafisa ukuba sikhangele ukuza kukaJesu lapha emhlabeni. UNkulunkulu esiba ngumuntu ebuya ezohlala lapha. Kuqakathekile ukuthi sikuzwisise ukuba kambe uNkulunkulu lokhu wayekwenzelani. Ngoba ilanga lekhisimusi kathesi silinanzelela ukuthi sokulilanga lokujabula nje, abantu bezinathela utshwala, abantu besiba lamadili, abanye njalo bekubona njengesikhathi sekhefu. Kodwa-ke thina sifuna ukuzwisisa ukuthi kambe uNkulunkulu wayesenzelani ukuze abuye lapha emhlabeni. Ngizafuna sibale kuJohane ichapter ka-1. Sikhangele nje ivesi emfitshane. Ngifuna ukhangele uverse 14. Uthi yena ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Siyibonile inkazimulo yakhe, inkazimulo yendodana eyiyo yodwa eyavela kuyise igcwele umusa leqiniso. Ngakho siyananzelela ukuba nxa sibala kubo Isaiah ngalo chapter 9 verse 6 uthi yena siphiwe umntwana, siphiwe indodana, siphiwe onguyo ozabusa. UIsaiah wakuprofetha lokho kusukela ngale ekuqaliseni. Njalo siyananzelela kuGenesis ichapter ka 1 verse ka 1 uthi yena ekuqaleni uNkulunkulu edala izulu lomhlaba, kwakulobunyama. UNkulunkulu wehlukanisa ubunyama lokukhanya. UNkulunkulu wadala ukukhanya. Manje siyananzelela lapho ukuthi uJesu nxa uJohane ekhuluma ngaye umuthi ngulizwi, ukhuluma ngaye ekuqaliseni, sithi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayelo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuba uJesu njalo bamletha kithi abalobi beBhayibheli besithi wayeyindodana yona eyiyo yodwa ekaNkulunkulu. Ngakho kulamaqiniso aqakathekileyo kumele siwazwisise nxa sikhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Kumele sigcizelele ukuba loba uJesu wazalwa waba ngumuntu owenyama, waye kodwa elokhu enguNkulunkulu. Kazange atshintshe ukuba uNkulunkulu wakhe. Waye uNkulunkulu egcwele njalo engumuntu egcwele, ngoba kwakudingakala ukuthi abe njalo ukwenzela ukuthi lapho esemela izono zethu, esiba ngumhlatshelo uNkulunkulu ayefuna ukuthi wenzakale ukuze thina sixolelwe izono zethu, kwakumele abe ngumuntu ongazake awone. Ngakho-ke siyakwazi uJesu wayengalasici, waba ngumuntu uSathane azama ukumlinga ngazo zonke indlela, kodwa wehluleka ukuba amnqobe. UJesu wanqoba isono engumuntu, yikho akwanisa ukuthi ekufeni kwakhe akwanisa ukuthi asithethelele izono, njalo abe yiyo imvana kaNkulunkulu engalasici. Siyananzelela ngakho iqiniso lokuqala ukuba uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, njalo-ke enguNkulunkulu wasesiba yinyama. Siyakwazi njalo kwesibili ukuba yena wavela kuyise. UJesu-ke weza engumhlatshelo, wezwa njalo eyimvubu, ezaba ngumnikelo ozaletha ukuxolelana phakathi kaNkulunkulu labantu bonke. Izwi likaNkulunkulu lithi ngomuntu oyedwa waletha inzondano phakathi kwabantu lo Nkulunkulu u-Adam, kodwa ngomuntu oyedwa njalo uJesu waletha ukubuyiselana phakathi kwabantu lo Nkulunkulu. Njengoba kathesi abaningi sihlangene lezimuli, kumele sigcizelele lawo maqiniso ezimulini zethu ukuba uJesu yiNkosi, uNkulunkulu uyasithanda, unomusa nathi, njalo uJesu sowavula indlela yokuba sibuyisane lo Nkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
ufuna limthandazo vele enhlizweni yakho. Ungathandaza uba Jesu ngixolele, ngizwele, unginike umusa lapho engone khona. Ngiyacela ukuba igazi lakho lingigezise, unginike amandla, ungiqinise. Njalo ke nxa ngingamazi uNkulunkulu, ngitshengisa indlela. Wena Jesu nguwe indlela yokuya kubaba. Ngakho ngiyakuvuma ukuba ubuse phezu kwempilo yami. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu ke untungamili Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silotabo kaNcube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama nguTabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni iSign Language eCholocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba.
Indawo le yindawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula school of sign language even isikolo sibilizini zama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga isign language emakhaya. Ngingaba identify ke sengifisa ukuthi ngibe le program labo. Kodwa bakhona abanye sengike ngaqalisa vele ukuba trainer isign language. Sengatholi isikhathi ngibe labo ngiba training lokhu ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Ye abantu bakhona banengi bachaphakele nje ngeCholosho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunakenzelela abantu laba eCholosho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho wokuthi ube uzinikele emsebenzini wokuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho wokuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo yikuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngokuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ukugoga okuthiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana siyaphomba ukubakhangela nje kuphela sisuke lokokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololulimi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi eCholosho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. Indisebe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwanise ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya ubona bengani bayabandlululwa kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana kodwa ngababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye amathuba wonke nje sesibala ivindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje ngabathole amathuba alinganayo abantu babekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhudinga khulakhula mbijani ngeyongumfana seselusinkomo. Kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni iSign Language eCholocho. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyawa ngkulu ke tabo kancube zonke isikhathi sezamasiko. Yeah, we are making some changes. So far, umnumzana Bonman Khumalo. Umnumzana Khumalo, ke uyisikhulumeli senkosi uBulelani, wakhethwa umgcini kaKhumalo, kuba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga Mthokazi.
Yes, singathi nxa sigakela umnyaka ke uyaphutsha. Yeah, uphutsha nje umnyaka kambe kukhona yini esikubambe sibuye kuzwayo kwezamasiko lokunye
sikho. Yeah, lo nyaka Mthembo umnyaka umuhle kakhulu. Kakhulu abaze kwenzeke lokho kwenzeke lo nyaka. Ngiqale nje kuJanuwari sihambe saya kunqwala eyamaSwati. Angithi siyafunda Mthembo thina 100 plus years ubukhosi bungekho. Sayabona ukuthi inqwala iphathwa njani eSwatini. Ngemva kwalokho saya eKwaZulu, sanxuswa kwaZulu esibodlweni sahlangana neSilo. Kanti ngoSeptemba sibe lo mgubho ongakaze wenzeke Mthemba, akaze kwenzeke okunjana ngobuningi babantu. Akutsho ukuthi you know kungeke kwenziwe improvement, kukhona okungcono esingakwenza, kodwa ubuningi babantu labantu baphakama siyasibona isizwe ngokuphakamela izinto zaso. Okokugcina Mthembo, lona leli viki mhlaka 10 ngakuxoxela ukuthi abeBotswana bebesinxusile abantu bakithi abazinze eBotswana besiyile mhlaka 10 kwani izulu elikhulu. Bethi previous day bekushisa kumangalisa, kodwa kube injabulo ukubona abantu bakithi abahlala eBotswana kwajatshulwa kwaba kuhle ngendlela eyisimanga. Sasino Ezra sine platform wani akwaba mnandi ngendlela eyisimanga. Yikho nje umnyaka siwugqibe ngendlela enhle kakhulu Mthembu, umnyaka lokumuhle ube yimpumelelo kakhulu.
Ye, umnyaka ozayo ubona njani ukuthi zamasiko kuyabanjwa njani?
Mthembu, ngikhohlwe nje kukodwa ukuthi abantu bayazi siyemangadini, siyemangadini. Indaba yakwaZulu yasuka emangadini lapho esaqoqana khona siyisizwe khona lapho eGoli ngenhlupho zethu zona lezi ntwana namanje nje 3 weeks back kubulewa abantwana bakithi beziyele esontweni. So leyo nto asikayinqobi, kodwa ke ukungena phakathi kwabantu balapha eMzansi kuzasilamulela Mthembu, ngoba sesisakha ubudlelwano labo bazakhuza lezi ngane zabo ezibulala abantwana bakithi. Umnyaka ozayo ke Mthembu, hayi lapho ke siyandile. Umnyaka ozayo siyasaba ngeBanoi Mthembu, sihamba ngeBanoi impela ngoba kulezizwe lapha eSouthern Africa ezithi zona zifuna ukubuyisana nathi ukuthi senze isiko lokubuyisana. Kuyakwazi ukuthi kudala kwakulezimpi, kodwa lezi zizwe zifuna sibuyisane. Sizokutshela Mthembu mangake sesithola amadili, kodwa uyabona ukubuyisana ngoba thina sifuna ukuthumayela ukuthula nokuzwana, hayi ingxabano, ukuthi siyenelisa ukuphila ngokuthula singabantu. Ama-resources la uNkulunkulu asithe wona e-Afrika ayasenela sonke kuphela nje uma singahlalisana ngokuthula la ngokuthandana, ukuze xa kulendlala endaweni ethile abanye bakwazi ukuthi bagidima bayethola ukudla endaweni ethile. Indlela esasiphila ngayo.
Ye, phose lokugcina khonapho baba Khumalo.
Ye, into engiyikhuthaza kakhulu ebantwini bakithi Mthembo ukuthi uma sikhuluma lezi zinto ukuthi siyaqoqana njengesizwe, abangahlali ezindlini, ikakhulu abantu besilisa, abantu besilisa baphakame. Amabutho ayebuthelwa khona lokhu ukuthi obaba yibo abalomlando wokuthi siphi isizwe basathi. Manje ubuhlungu lubabotholelele esiyetshwaleni izinto zesizwe engazinaki. Umnyaka ozayo-ke sibalindile obaba ukuthi abaphakame impela, bagoqe imikhono yamabhrugwe kusetshenzwe, ngoba-ke sifuna ukusakha lesi sizwe ngendlela eyisimanga. Mthembu ngiyabonga isimsenhle ebantu bakithi ndawona zonke abakuzo.
Ye, lo-ke ngubaba uBonman Khumalo isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, wakhethwa umndeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Kuvaleliswa umculi uEric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde owaziwa ngokwezomculo we-jazz. Bebaningi abantu abavalelise uMoyo we-Family of God Church namhla kobulawayo. Kusenjalo umndeni kaNyabinde ubika ukuba ubhubhe izolo, ubika kuthiwa-ke behlutshwa umkhuhlane wetshukela. Ukuze sizwe okwenzakale kobulawayo namhla, sixoxe lomfundisi eTresh Hobe we-Family of God Church.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is worthy to be praised and worthy to be adored.
umfoka moyo u-Eric lapha sizwa sijabukile sibili ngaphakathi imfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ilamachebo ayo inkosi iyakwazi into eyenzayo asingeke sisole nje but sijabukile but we are celebrating a hero. He has just gone to be with his maker, he has gone to be with his Lord. Njengoba sikwazi sonke ukuthi isikhathi asikho ezandleni zabantu, isikhathi sezandleni zenkosi.
Ye akutshele u-Eric sizokuthola amazi kakhulu utshele ngaye kancane.
Hey u-Eric, u-Eric ngakhula naye lapha kobulawayo mina ngangena iFamily of God Church ngo-1995 ngamthola u-Eric ekhona ephakathi kwe-church engufana omncane but we could see talent in him. We could see ukuthi umfana lo impilo yakhe iyaphambili. So he was nurtured under the able leadership of Bishop ubaba uMjari. Wasekhula wamgroom umfana wamgrooma. As he was growing like that, he grew up to become a very powerful musician. And he has always been liking music nje. So wangena kumusic esesemncane. So nge nurturing ayitholayo kuBishop uMjari. Wakula waze wabe until he got to where he is now.
So akuphosela ukugcina ngoEric Sibili sizuthi ngathini amazwi akho okugcina.
We have lost a hero. Iqawe le music industry. We have lost, but our hope is in Christ. Our hope is in God. Asilahli themba. Even lapho when we are going to bury him, we are burying him celebrating that he lived his life very well.
Ye akula kumbonga umhlabelela khona umculela nje.
Eish, mana ngihlengiza ukuhlabela ingoma eyi-1. Umu Jehova, hevuli minyango, umu Jehova, hevuli minyango ake heko ongavala. Umu Jehova, hevuli minyango, umu Jehova. Hevuli minyango age eko ongavala.
Lo ngumfundisi eTrace wobe oFamily of God Church wobe eqoka lesitudio 7 ekobulawayo bekuvaleliswa u-Eric Moyo umculi obhubhe evikephelileyo. Kusenjalo nje sizwa kuthiwa ke uMeli Ndlovu osuke ekuseni namhlanje esiye eKezi ngontshelelezane usefikile khona ngale ke eKezi bephelezelwa ngabantu abaningi. Singakagqibi uhlelo othi sibone kwade sikhokhela namhlanje umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chiwenga uchadile ke izolo inkokheli yomdabu uMfelix Hlahla Mangwentweni uthola imali efika phose inkulungwane zengamajuma amane $39,000 for the People's Post Code Lottery. Sikhuluma lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngenjabulo umthombo Sithemba uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.